angithi yo angithi uhulumende ngiyise holder enkulu kuma phephandaba wona lawa ama media lawa njalo uhulumende ngizayenzele kumele ukuthi abe lendlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe so kwebe nguye engu-editor khonapho uqhatshwe nguhulumende so therefore kumele ukuthi akhulume whoever is there okubhalwayo should be in line with the government's position so imisebenzi vele iyaphela I don't think ukuthi it should be anything that is too alarming although siyabe sikwazi ukuthi it's an effort to control the narrative but they are the powers that be.
Manje ke nxa sikhangela ukubana bona labo ababe besebenza ngabantu ababe besemsebenzini bazithole sebengani bayasetshenziswa ungathini wena nxa ukhangele khona
thina uma ungena ejogweni phela kulo mfolo okumele ukuthi ungene kuwo uyabona uma uqhashwe emsebenzini ule job description uyabonga la nto yonkuzoyenza i-freedom unless nxaso kuyi-private media lapho ophiwe khona i-freedom yokuthi uzikhulumele uzibhalele zantana yikuthi abantu nje jikelele kuba nzima ukuthi begcine sebekwazi i-difference between i-news ezibabhenefithayo ne-news ezibacontrolayo uma nxa inosokulo muntu ofakwe ezikhundleni ezinjalo ngoba yiwo phela ama-newspaper akhona njalo khona nje amanye ama-possession aba yi-straight jacket ngoba uma uvele uyi-government need ama-outcase if that medium be it the television, radio or even electronic media zona lezi kuvele kule narrative vele ama-media houses amaningi ale maybe not necessarily initial statement abaningi they saw it with England but abaningi njengangale isiZulu and uhulumende needs that newspaper if uhulumende is going to have a chance of doing anything uhulumende needs the newspaper to disseminate ukuthi akhulume uzafuna u-editor ozafaka so that uhulumende akukhulumayo ngikho abantu bazakuzwisisa so that i-program yakuhulumende iye phambili.
Olunye udaba abebandla le-MDC ababefuna lulungisiswe phambilini kokhetho kwakuyilona lolu olwendaba ikakhulu amaphephandaba lemisakazo ababesithi akubaphathi kahle. Manje nxa sibona abahleli besuswa mahlayana kanje kutshengisani ukuthi vele abe-opposition bona bengakhangelelani?
Khona kuvele kakukuhle ukuba umuntu okhuluma iqiniso athuliswe kumbe akhutshwe esikhundleni ukwenzela ukuthi iqiniso kumbe ukuthi izinto zikhanye zisenziwa ngasese ukuthi into zingabi segcekeni khonokho kuvele kakukuhle. Kodwa sikhangelele futhi bantu bakithi isiqokocela into enkulu lapho kande mina ikuthi uyabona abantu ama-journalist njengani solongo izinto ezinje as long as you bring them to the fore ukuthi abantu bakhulume ngazo bekubone I think yikho okuqakatheke kakhulu.